Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ku Kipstule. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende.
Abaxotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Magoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaxotshwe ngayo ephathini kayiso ndlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaxotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba, abasha bakhala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaxotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaxotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waxotshisa amalunga e-CCC kudala lePhalamende lakumakansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi uJabangu ngala sikhundla kubandla leli. Akesizwe uSithole exoxa ngokuzakwenzakala edalele hayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Magoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaxotshwe ngayo ephathini kayiso ndlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaxotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangkhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuyukuthi iphathi isiqotshile njalo usuchallenje ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy seziyadeclare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by event ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalos Ziba labanye imi ngapho komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakufuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kuseba njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengizo Jabangu kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalos Ziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashir Sibanda wayemele iCountryburg edale lePhalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalos Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeseke labezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa izano. njalo nxa indaba enje soyisiye court sikwasithi zani zayenza ini uMathanda. So kusuka kube buhlungu kudemocracy, kusuka kube buhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba umnumzana Siziba labanye bengangenanga phela kukhetho lolu bezimele babasibani?
OSiziba bangene bemelele i-Citizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele i-Citizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC. So OSiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi, batshengise ukuma lo President Chamisa, batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza. So asonto eyabaliphutha kumbe yenzwa ngemistake, hhayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhanyelela ukuthi hayi xa ungahamba kuhle bencintisele i-Citizens Coalition for Change babuyele ePhalamende.
Kutshoni kuwe baba Sibanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabang?
Kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziwa ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Advocate Nelson Chamisa wanqoba uEmerson Tambo Mnangagwa, kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo. Istruggle sethu ukulwa kwethu bekungeke ephalamende kakhulu, but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwane.
Lo ngumnumzana Mpasho Sibanda owayemele iKaltubak edale lephalamende, sixoxe laye ekobulawayo. Abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye yokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla lezanu PF hathi abaphikisayo. Omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lephalamende.
Umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa, kodwa ayikho imali nasemabhenki. Imali ayitholakali iningi layo ngedinga ukuthi kube lesibambiso, i-collateral ngesilungu, abantu abatsha kabanayo. Kathe silezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali, nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi, akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi. Abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzokuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule yuthi lokhu lalokhu, akusebenzi kathi konoko.
Ikhona i-Empower Bank, kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe. Njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu, kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe. Kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula, sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha lizasinika iripoti yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelelwe uhlangothi lwezombusazwe abakulo.
Kodwa sizwe ngazani kuthiwa-ke abatsha bayehluleka lokwenza lokho kuthiwa ngama-project proposal, yinko bengatholi imali le, ngabe kuliqiniso khonokho?
Akulona iqiniso, abantu abatsha baseZimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo, abakufundeleyo iningi labo. Yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi, kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole. Akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke, kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga laseZimbabwe kuyabehlula. Angeke kwaba liqiniso lokho, abantu abatsha bayenelisa ukubhala.
Ye, kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayele esikhewini, bayijayiva sibili umuntu akholise azidlele, liqiniso lokho?
Kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi, abanye badinga imali bethi ufisa ukuthi aye yenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima abe sethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke yikuthi athenge i-Honda Fit abe le-Pep atshovise etawuni abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongukholiswa njengomuntu ukuthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nje edinga imali kuyukuthi kule nhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abanye bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumende ngifuna ukuthi ngenze umhlelo. Akayenzi le-proposal akuyena i-paperwork yokuthi umuntu kuwenza lokho lalo. Lapha ngizama ukuthi bakuzwisisa umhlabathi. Uma sewenza i-project yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebenza imali yibo abakuhluzisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sowungumthetho oyiholawulayo ukuthi wena na ufuna imali yokuthi wenze lokho. Kufanele ukuthi igcwalise kuphi okufunakalayo. So abantu balefuna ukuthi ngama-shortcuts. Akungeke kube nama-shortcuts ezintweni ezintweni ezamapholisi. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi ama-banks bafika bakulefoni egcwalisela indicate portal part. Akikho i-indicate ukuthi uya eZimbabweni, ushiya ngaphi, kuthisi bani, kuyiphi indawo, uyenze ukuthi qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya, ngibona ngani ikhona abantu uma njengoba ngijile ukuthi kulesebenzi lukahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngabe kune-project ethize oyifunayo, ngaba yi-farming okuthi ufuna uyenze i-farming, kumbe ufuna uyenze imali. Kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale, kune-ministry ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngiyakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngiyakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So ngaleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yakhulumente ezikhona endaweni yawo yabo. Futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi ukuthi wena na ufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokho lapho banga ukuhlelisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesoba.
Asithi ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo? Yabo siyitholile phela, abanye bayayijayiva, abanye uzokuthiwa ke sebhadala amalobolo kumbe into ezinjalo.
Yikho phela lapha kuthi khona ukuthi uyafanele lolwazi angithi lafana kufomu yona yathi ukuthi imali ezayibhadala njani. Kuthiwa qinise emuntu lempela ngawuzahamba ebhenki uyothatha imali usuyoyijayiva umbuyelobola ngayo. Ayisiso sizathu njalo kufomu yakho yakuyisayinile kuyabe kungekho konke khonokho. Kuyasho ukuthi wena imali leyi uyithatha iyimali enzala ukhalele ngenyanga kungafika kuthi umantu yamtheze imali enzala ngiyabhadala ama-interest ami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kulaba abamboleke imali ngemali enzala. Khona kodwa kuyatsho ikhonisi khona abantu abaqalenza iproposal ongakayithatha imali. Yona umuntu baze bakuphe indlela ukuthi nansi imali bazelandela i-business proposal uyabe uyifake etafuleni. Kodwa ngazuza thatha imali liyana uyoyidla antse kuyibula lokuyana. Njalo nje kuyabe kuzofuna ukuthi emuntwini ohlakaniphileyo ukwazi ukuthi kulakho phela ukuthi ungabe uthishwa laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali zana. Imali zana ngezokuthi zithithi kuhle uyibisela emuva lapho uthethi khona uwenze ukuthi abanye labo bayithathe.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f. Sixoxelaye eseyinsiza esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. kulabantu abangamajumi amabili lambili 22 abafela emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi untungamile inkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Spanda.
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje zathanda ukuthi sibheke encwadini inceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyebe ngikhuluma lesizwe. Ngeke uzikathixo ngamanye amagama o ngamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga like Asia bheka amaChina abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo obuda basahamba through spirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna laku spirituality sabo esibacreatela amasiko abo. LamaJuzi kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo David basabambelele ku spirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad leku spirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Babambene ikubabona ba powerful bayathandana noma ungazohlangana lomu-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans si divided sihlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona 1737 kufika kwama-missionaries. Into abafika bayenze Africa bafika kuqala basicolonize kwispirituality sethu lakubasindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basicolonize physically ngoba umdali ufinyelele esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofet laba abaphakamisile kuleso sizwe uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo. So thina safika sacolonize kulapho okwalahleka yonke lento umdali wasifulathela lezidalwa zezwe zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala ukuthi abe isiqila sazo zonke inhlanga. Lapho esikhona khona sihamba khona kasifunwa bantu abamnyama kodwa bona mabe phakama zonke inhlanga ziyamukelwa kodwa thina kasi lonke sihamba. Inkingi ikuphi lathi sidalwe ngumdali? Inkingi ukuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali? Inkinga sasuka kuspirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonayizwa. Uma singakazikhululi kule colonization sabuyela kuspirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba bayimediator between izwe lomoya nathi. Akukho lapho siyakhona, akukho lapho siyakhona. Singathandaza, singazila, singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers. Sisa anti-colonization kuspirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele kuspirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be-powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibonge ifihlo engunaphakathi imfihlo yokhokho. Babe-powerful okhokho ngoba babexhumene nawe babeyazi i-hierarchy. Babe baza bukhokho abasindisi babo abathunyelwe kubo babe bembelele kuspirituality sabe sasibacreatela amasiko abo. Yikho babe powerful saphuma dali through ama-colonizers sisakolonayizekile emoyeni asiko free emoyeni. Uma sakhulula sabuyela lathi siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singake siphinde sibe isigqila sezinye inhlanga sibonge sithi Zulu
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana ubusani Spanda tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namuhla sixoxa lomnumzana mkhululi jele okhokhela abatsha bebandla lemthwakazi Republic Party siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe
ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu into eyiyo engiyenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi mangihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo mangizibuza ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela yenkinga yami yipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje sibuza ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapha engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi ngiyubona konke lokhu kubangelwa ukuthi yipolitics yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni lemidlands sithole sikuthi political power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasiselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo
engulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonitshwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala
Busi gaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana mkhululi jele okhokhela abatsha bebandla lemthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo kancube sike sizwe ke ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu
Ngizo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lo mnumzana Mpuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesigadi kunanzwa ezamasiko ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu
Ngiyabingelela baba uDube ngibingelela abasakazi bethu bonke ngiphinde ngibingelele abalaleli bethu beyomsakazo wethu weStudio 7. Baba uDube kwezamasiko nethi mina lonyaka sinoma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-officially. Kodwa ke ngingathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibona ezinye zisiba sisiza ngamandla kulomnyaka ophelile sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngisho nenkosi igcizelela ekutheni isizwe basibambane, kuzaba khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani, lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye-ke baba Ngwenya, ubona ngazane kuyini ongabe kuzayenziwa lo nyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwele ndawonye. Kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
esizigcina.
Lezo-ke ngezamasiko, sasihlanganeni njalo ngefike ezayo khonapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalele namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akulabaningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo leyo uQuincy Phakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wakuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal vs Gambia, hayi Gambia vila nje imelele Senegal just because nequality la eSenegal kulabo Mane abantu abale-experience ebhola laphesheya overseas, so vele nje enza overpower in eGambia. Napho sonyenzeka futhi ukuthi iSenegal inzithele i-title yayo isenzayo vele inqeda njama defending champion.
Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C, iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea, njalo uTai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mna so far mbona ngani iCameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okwakathesi, but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ngayibhejela sebe.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshaye ele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Siba nda uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kajana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-hosts, usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going to the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game yani ibingeyabo, so I think for them i-advantage ngoba 3 points and they are at home, ama-fans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence yokuthi they can win the cup. Then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame, basebelethemba lokuthi each and every game dlalayo.
Umqeqeshi weqembu leSheshamu uLizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu ona la sicinga ukuthi mancane. Namibia bonaba benza kahle, nabo-Tanzania benza kahle. Ngithande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asefunde azafika kustage sokuthi bazilinganisela ama-big countries wona la kumainto ama-heavyweights awebhola.
Umlandeli weqembu le-Highlanders uNhlanhla Mchinda Moyo, laye uthi ukudlala kweqembu le-Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye-AFCON.
Nambona ingathi i-Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu, nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu. Why ngisitsho njalo? Ngoba ngiyakhangela ukuthi u-captain wayo usejuria ungene elisabu usebastian yelubengekho lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove sokungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far iteam emboni ngani ingabhalansana layo kakhulu sokuphambili kungaba maybe Senegal le-Egypt
kule midlalo emibili namhla yesibaya sika group B lapho iqembu le-Egypt elidlala khona lele Mozambique kuthi eleghana lizadlala lele Cape Verde ebusuku imidlalo le ikhangelelwe ukuba izaqitshwa mhla ka 11 Nhlolanja ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimujoseph njanji
sibakhuluke njanji sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivelise ngenjabulo ngumthembo sithembayo ugibbs dube lilale